Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 28 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nasikhangela lesi sicelo sitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kaka simiseli njalo kalungiselelanga lutho ngendaba yokufunda isikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima. Leyo mali kathesi bazayithola phi ukuthi bancedise uhulumende?
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyasekela ukuqiniswa kwenhlelo zokumelana le-COVID-19 kodwa zisola uhulumende ngokuqinisa elokuthi izikolo zivulwe zona zingakalungeli ukuvikela abafundi lababalisi.
Kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu, even nxa umbona lo uthi bakhona abantu abayenza ezenjiwayo landani, imali iyatholakala sibi xa kuthe sacela kulabo abangaqedi.
Abebandla leZANU PF sebebumbe ikomiti yokudingela ibandla leli izigidi lezigidi zamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilwisa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende useqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-level 4 lockdown. Leli nyathelo elamukelwe izakhamizi zakoBulawayo zisekela ukuqiniswa kwenhlelo zokuvikela ukumemetheka lokuthelelwana kwaleli gcikwane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Uhulumende uthi kodwa ilizwe kalilungele ukuvulwa kwezikolo njalo abazali ukuba bamncedise ekuthengeni impahla yokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu sekuhle kwadala ukuba uZulu athandabuze ukuzilungiselela kukahulumende okuphathelane lokuvulwa kwezikolo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi kaBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association iBupra, uthi kuqondile ukuba ilizwe liqhubeke nge-lockdown.
Lokho sibona ngathi kuqondile ngoba singakhangela inombolo ziqansile sibe kangaka ezabantu abahlaselwa ngolomkhuhlane. Lokho kuyatshengisa ukuthi umuma awukalungi, awukafiki esibayeni sokuthi abantu bazihlayele. So ke siyakhuthaza izakhamizi zisihloniphe khonokho sokufakiwe, sinanzele ukuthi social distance siyayihlonipha. Abamaski siwagqoke ngendlela esifanele siwagqoke ngayo, sivale imilomo, sivale amakhala, siqhubeke futhi sisebenzisane sanitizer. Sigezele izandla zethu ngesepa amanzi agijimayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlandu Ncube, umsekeli kameya wakoBulawayo, okhuthaza abantu ukuthi bathathe ithuba leli ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Kunzima ngoba i-lockdown isidluliselwe phambili bantu bakithi. Lokhu kungenxa yokubana inani labantu abathola lo mkhuhlane lababhubhayo liyakhwela, kumele abantu bezame sibili ukuzinakekela. Njalo sithanda ukubonga, siyababona selabantu bakoBulawayo bahamba endaweni lapho okumele bethole khona umuthi lokuthiwa i-vaccine, kodwa bazosibekezelela ngoba bayazi ukubana lo mkhuhlane labomongikazi awubasizanga, la uyababamba. So kwezinye indawo bazathola kulezi sebenzi ezilutshwana, ezinye zakhona vele bayabevele sebebanjelwe umkhuhlane.
Unkosikazi Hlengiwe Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuthi azame ukuthuthukisa uhlelo lokuhlaba amajekiseni ngokwengezelela izisebenzi zempilakahle.
Icebo lokuthi i-lockdown iqhubekele phambili liqondile, kodwa kumele sibe kwazi ukuthi nxa kuvaliwe kunje lokuhlaba ama-vaccines akuye kubanga eliphezulu kakhulu. Kuma xa sikhangele khathesi inani labantu abahlabayo ema-clinics lilutshwane kakhulu, kuyebo lokho kuthatha ama-100 lama-80 wona lawa kumbe ama-200. Ngibona ngani uhulumende kufanele athathe abonga baku-military kanye laba-retired ukuze bazoncedisa ukuhlaba uzulu wonke ngesikhathi sona lesi se-vaccination program.
Unkosikazi Monica Mutsangwa, umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko, uchaze ukuba ngesikhathi ilizwe liqhubeka livaliwe, izikolo kumele zilungele ukuvula, njalo uhulumende ucela uncedo kubazali babafundi ekuthengeni impahla zokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokunye okungabe kudingakala ezikolo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kalungelanga ukuvulwa kwezikolo.
Silokudana masisizwa uhulumende ekhuluma ngokulungiselela ukuvulwa kwezikolo, kodwa inxusa abazali ukuba bamncedise kuzidingo zokuvikela abantwana lababalisi ku-COVID. Nxa sikhangela lesi sicelo, kusitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kakasimiseli njalo kalungiselelanga lutho ngendaba yokuvula izikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima. Leyo mali kathesi bazayithola phi yokuthi bancedise uhulumende?
Imigoqo eyafakwayo ukuba kula kuhamba usiya kwelinye idolobho, ukuvalwa kwemibuthano ngaphandle kwezimfa ezivunyelwe abantu abangamachumi amathathu, i-30, kanye lesiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi esidaliweyo i-curfew, eqala ngemva kwehola lesithupha ntambama u-6:30, isiyaphela ngehola lesithupha ekuseni u-6:00, iyaqhubekela phambili. Kodwa uhulumende usethe uzavula umngcele e-Victoria Falls kanye leKazungula kuzethekeli ezihlatshiweyo ngokugcweleyo ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Lokhu kungemva kokuba ugatsha olubona ngezokwethekelelwa lucelile ukuba luvule ngemva kokuvala imingcele yonke ngenyanga kaZibandlela lonyaka kuzanywa ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane lo. Idolobho le-Victoria Falls ngelokuqala ukuba libe lesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minambili ekhulwini, i-77% sezakhamizi esezihlatshiwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Kuphetha usuku lwayizolo, abantu akade sebehlabe ijekiseni yokuqala besebengaphezu kwesigidi lengxenye, i-1,522,150, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike kunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, i-694,685. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, izakhamizi zaseGwanda sezikhuthazwe ukuba zilandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi lomkhuhlane usisidla ubhedu ubulala abantu abaningi njalo umemetheka ngesiqubo. Okwamanje abedlula amakhulu ayisithupha abahlaselwe ileli gciwane esiqondeni seGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usikomiti wesiqindi seGwanda njalo engumgcinisihlalo wekomiti emelana lengozi, uMnumzana Thulani Moyo, uthi baqhubela umkhankaso ngoba bekhathazekile ngenani labantu abahlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 eGwanda. Umoyo uthi babhode bekhuthaza uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Namhlanje sikubone kufanele ukubana sibaxhase sikungene phakathi komuzi wethu weGwanda, sikhuluma nomuntu wonke nje sibakhuthaza ukubana asihlonipheni esikufundiswayo ukwenzela ukuthi sivikele ukumemetheka kwe-COVID-19 esesibone ngani isimemetheke ngesibanga esiphezulu khona lapha phakathi komuzi wethu eGwanda.
Umoya uthi okunosokudale ukumemetheka kwalo mkhuhlane ngamandla ikubuthana kwabantu ezililweni bengalandeli iziqondiso zikahulumende ezivumela ukubuthana kwabantu abangamachumi amathathu kuphela.
Ngakho siyacela kakhulu abantu kubana bazwisise ukuthi isintu sethu besisitsho sibili ukuthi sihambe siyebamba abantu izandla, kodwa ngenxa yobhubhane esiphakathi kwalo kusamele sonke sichedeleni emuva sinike abaqondana lomufi ithuba lokubana ziyesebenza umsebenzi wokuphelekezela oyabe sethe wabhubha ngaleso sikhathi.
Osaphethe isihlalo sokukhulumela amapholisa ezansi emandebeleni uSajeni Thandolonke Simoyo uthi amapholisa kasoza thandabuza ukubopha izephulamthetho.
Sesiqinise umthetho wogubhane lwe-COVID-19. sinanzelela ukuthi uZulu uyalandela izixwayiso ezalethwa lugatsha lwezempila kahle. Sizaqhubeka njengamapolisa eMathebeleland South siloko sikhankasa ukuthi abantu abavikeleke emkhuhlaneni weCOVID-19 ngokuthatha izixwayiso ezivela kuhulumeni.
UZulu kuthaza ukuthi agqoke ama-mask engasondelelani njalo ahlatshwe ijekiseni ye-COVID ukuze avikeleke kulo mkhuhlane. Okwamanje abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi yamandebeleni sebefika phose enkulungwane lamakhulu amane 1395 kuthi abangamathuma ezikhombisa lambili 72 sebebulele umkhuhlane selokhu kuqale yonale inyanga kaNtulikazi. Abedlula inkulungwane ezingamathuma ezikhombisa 74,906 sebehlatshwe ijekiseni yokuqala ye-COVID-19 kwathi abazinkulungwane ezingamathuma amathathu 30,857 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Selokhu sikudaba lwe-COVID-19, intatheli zindaba ezisakhulayo zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngokukhuphuka kwenani labantu abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba asebegula lokubulawa yi-coronavirus elizweni. Isikhulumeli senhlanganiso emela amalungelo entatheli zindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association, uLeopold Mnende, uthi ngezinye zezikhathi kuba nzima ukulandela zonke iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 lapho besebenza. Ukuze sizwe okuningi lolu daba, asizweni ingxoxo ayiqhubelo Mike Hove we-Studio 7.
Esiwubona ngenani labantu ababanjwa igciwane ele-COVID-19 ukuthi sikhayele amanye amazwe inani leZimbabwe lingani lincane. Lokhu akutsho ukuthi igciwane leli aligcwalanga njalo alikho endaweni eziningi, kodwa akutsho ukuthi uhulumende wethu ikenelisi ukuhlola igciwane leli ebantwini abaningi. Singakhayelisisa abantu abangafiki 5,000 bahlolwa ngelanga, kodwa singakhayela amazwe anjengabo South Africa akwazi ukuthola ukuthi kuhlolwa abantu abafika 30,000. So okugcina kusenzakala ukuthi thina inani lethu labantu abatholwa bele gciwane leli bagcina besibabalutshwane.
Mnende, elizweni sekubhubhe abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba abaningi bebulawa ileli gcikwane. Njengosakhulayo okumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, ukubona njani lokho?
Lo lokhu kuyasethusa thina njengabasakhulayo. Kuhle kutshengise ukuthi umsebenzi lo loba uqakathekile, unzima njalo ule ngozi yokufa ekakhulu esikhathini lesi se-COVID-19. Of course sisiya phambili sikhulekela ukuthi inani labantu abatshonayo elizweni lehle, inani lentatheli zindaba ezibanjwa igcikwane leli lalo lehle, ngoba sitshona siwubona sebe sikhuluma labo sisebenza labo bekhuluma sibili abanye bethu ukuthi hayi sembanjwe igcikwane leli, esinika laye imbono yokuzinakekela ukuze lathi singayabambi igcikwane leli.
Abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, kulula na ukuhlonipha imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19?
Ukuhlonipha enye imithetho e-COVID-19 kungaba lula, kodwa umthetho wokuminyana yiwo ongani unzima. Kwezinye izikhathi indaba ebisendaweni encane kakhulu, nginganika umfanekiso kamongameli. Umongameli nxa ekhuluma yabeme endaweni eyodwa, intatheli zindaba zebe zifika kumbe amathumi amabili, okutsho ukuthi nxa ume khatshana lo mongameli awusoze uthole lutho. Ekugcineni sicina sikubona ukuthi intatheli zindaba zigcina ziminyana endaweni eyodwa, zizama ukuthola umfanekiso kumbe ividiyo ziseduze kwakhe, sicina sesengozini yokunikana igciwane leli le-COVID-19 nxa kulo yedombe abaningi abale gciwane leli bagcina benika abanye.
Liyathola na impahla eneleyo efunakalayo ukuzivikela ku-COVID-19?
Kukalutshwane ukuthi kukhulunywe ngempahla zentatheli zindaba. Thola kule mpahla kumbe zabomongikazi, zabodokotela, zamapholisa, zamasosha ezizabo bona abakuhulumente, kodwa angikezwa bekhuluma ngempahla zentatheli zindaba. Intatheli zindaba siyazidingela thina impahla, and impahla esizigqokayo kumbe impahla esilazo asizompahla esingathina ziyasivikela kugciwane le. Ama hand sanitizer aphinda abe malutshwane kakhulu ukuthi vele asitshona sisengozini. Amabandla entatheli izindaba afana labo Media Institute of Southern Africa, the Zimbabwe Union of Journalists, aseke azama kodwa azama lawo afika esikhathini sokuthi abe sesehluleka.
Hayi, isikhathi sesehluleka ngumangoyi Munende qeba lengxoxo.
Ngiphetha ngathi uhulumende ngihlanganisela umongameli lephalamende nxa sesifikile isikhathi sokuthi balamazwi abafuna enikwe uZulu izintatheli izindaba. Bengazama ngazo zonke indlela ukuthi besebenzise ubulembu. Benganika intatheli izindaba okuthiwa yifeed ukuthi thina sisebenzise ama-platform ethu. Sisebenzisa ifeed eyodwa yena le kodwa singani siyayishare kulothi sonke siyebuthana endaweni eyodwa okusisa engozini kodwa okwakhathesi awukabi khona. Lokho kungenza umsebenzi wethu ube lula, senelise even ukusebenzela emakhaya.
Lo nguLeopold Munende, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7 eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti ezakhokhelwa ngusomabhizimusi umnumzana Philip Chiyangwa ukuthi idingele ibandla labo leZANU-PF izigidi lezigidi zemali yamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho luka-2023. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla leZANU-PF okuyiso esizahola likomiti umnumzana Patrick Chinamasa emhlanganweni lentatheli izindaba namhla eHarare. Umnumzana Chiyangwa utshele iStudio 7 ukuthi ikomiti le ilakho ukuthola imali efika isigidi esilamachumi amane amadola, $140 million. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa lelunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule, yena othi bazilindele lezinhlelo esigabeni.
Kwenza njengomhlangano weZANU-PF ekwenzeni khonoko siyabe sisenza ukuthi sincediseke. Imali idingwe enhlelweni ezinjengazene ezinjalo. Isikhathi akulanto embi ngakhonoko, kumele kusetshenzwe even lanxa kuyisikhathi senesi esinjengalo kudingwe kwezinye izikhwama kwabanye abangasincedisa ngoba uhulumende engalayo lephathi singalayo imali naleyo.
Lina njengesigaba kukhona lani elizakwenza kuzabuya lesigabeni?
Ye, uhlelo lolu sithandekile nxa lusenziwa luyalusehla lusiya khona ngale esigabeni kuma-provinces. Abantu nxa kudingwa imali lezi kuyabe kuhlehlwa kusiya konakale kuma-provinces kuthi labo abasincedisayo labo bebe yibo abafaka imali. Ukhumbule phela kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu, even nxa ubumuna lo unje bakhona abantu abayenza ezenjiwayo lani imali iyatholakala sibi nxa kuthe sacela kulabo abangasincedisa.
Sesikhangela zona inhlelo zokhetho lezi okumele zilungiselelwe imali, ungathi ziqhubeka kuhle yini?
Inhlelo zithandekile, ziphanjaniswa nje umumona lo we-COVID. Kungasumumo we-COVID ngabe ngithi inhlelo zonke kodwa but kukhona sithandekile esikwenza njengoba singamanga lanxa sisebenza. Sinanzelela nje njengomhlangano ukuthi kule corona, i-corona landela imiyalo naleyo World Health Organization ukuthi abantu basanitize, begeze izandla, benze yonke into. I-corona le sikhuluma ngayo ithandekile igcwele konke le maphandleni, sikhona izikhona siyamemetheka sili corona. Ngokunjalo sisebenza siphakathi kwawumumo nalo mubi kakhulu we-corona. Sikhale yiko ukulungisa ama-structure, yiko okwenziwayo kwakathesi ukulungisa ama-structure. Siphakathi kohlelo lwakhona lokulungisa ama-structures ngoba siqale khona kuma-cells. Kuma-cells kathesi sesiphuthile, sesiya kuma-district, ubumbe ama-district kuma-wards lapha. Sisuka kuma-wards sesiya kumlungiseni i-province. Singasuka ku-province okusha lungiswa amalunga e-central committee. Yilo hlelo lokuqhubeka luhamba. Umhlangano uyayidinga sibili kakhulu imali ukuthi iqhube wonke umsebenzi wonalo engiwubalayo.
Umnumzana Kembo Mohadi uthi iZANU-PF ngedlula amavoti ayi-5 million. Ubona lokho kusenzakala yini? Kumbe abantu abathi umnotho suwile sebengavotela amanye amabali?
Hayi, kakhulu uqinisile kakhulu Kembo Mohadi ngakhonoko umbono wakhe ukuthi singedlulisa esikukhangelele ukuthi singakuthola ngamavoti. Ngoma abantu beZimbabwe kade sebekhangela sozithutha zabantu njalo umumo nalo we-corona abawetshesa uhulumende. Ukhumbula umumo we-corona, umkhuhlane we-corona wavela emakhiweni khona ngalo ngako nomkhuhlane wamakhiwa okuthi thina asinanila kodwa susipanitsha nje umumo nalo njengoba thina kade zama ukuthi inhlelo zethu zisishombuluke kodwa i-corona yasitshayelela phansi. Abantu bayakunanzelela khona ukuthi asokwehluleka kwahulumende, ikwehlulekiswa ngumumo we-corona okukhona okungayisokwezimbabwe kuphela, okwama amazwe wonke jikelele umhlaba wonke.
Lowo umnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla lezano PF esixoxelayo esecholo uChom. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa aweUtah Highway Patrol kwelemelika abika ukubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungcikilana kwezimoto ezingamashumi amabili ebangelwe yisabunzane esesandstone. Le ngozi yenzakale kumgwaqo omkhulu we-Interstate 15 edolobheni leKamish esigabeni seUtah. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 ezigabeni ezijiyeneyo zeMelika libika libonakala liqansa okwamagama akunyanga isanda kudlula, ikakhulu abafunyanwa belomkhakha omutsha we-Delta variant. Kubika abekolejini e-Johns Hopkins University yaseMelika. Nangaphathi ntandozo kubhelwane bele-China lamanye amazwe omhlaba uWang Yi uhlangane lomsekeli kanobhala wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman ngoMvulo. Lokhu kulokufuthelana phakathi kwelemelika le-China endaweni zokuthengiselana lokunye. Umsekeli kanobhala wezemvelo nawelemelika omtsha u-Eli Ratner ufungiswe ukuqala umsebenzi wokusemthethweni ngesonto. Lokhu kwenziwe ngumphathintambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwendizamtshina elubhekise kwele-Singapore. Amasotsha wele-Tunisia abikwa esegombolozele isakhiwo sedale lephalamende kulelo lizwe evimba abantu ukungena kiso ngemva kokuba umongameli Kassi Saidi ebike ukubana usexotshe umsebenzi wakahulumende uHakim Mechichi kanye lokumisa umsebenzi wamalunga wonke edale lephalamende okwenyanga yonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo uchaza leli nyathelo njengesenzo sokugenqula umbuso ikhulu. Abalwa becwatsha bokholo lwesi-Islam abalusa kwele-Nigeria babikwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili latobali nambili 28 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili 120 ababathumbe uqaliseni ayenayo unyaka ntulikazi esikoleni ese-Bethel Baptist High School esesidolobheni elinganyakatho yilizwe eleDamish. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kunsukwana ezilandelayo. Umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique wamukele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezoncedisa ukuzivikela eyulisweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esingenyakatho yelizwe. Malunga ehlanganiso omanyana amazwe angezansi wezwekazi le-Africa e-Southern African Development Community, SADC, avumelene ukuncedisa ele-Mozambique ngamasotsha langezikhali zomvikela. Uhulumende wele Mali ubika ukubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uKenela Simbi Goita ngeviki edluleyo usefile ngesikhathi evalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethulwe ngabezomvikela uveza ukubana undoda ukhulelwe ngumkhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlolisiswa.
Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilwisa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Iziphepheli ezinhlanu zahambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba zesithi akumelanga zibuyiselwe eZimbabwe ngoba zibhekane lokuhlukuluzwa zingaphindela. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluli emthethwandaba waphezulu eHabron umzana Michael Liburu ngolwesibili udlulisele phambili udaba luphanye kweziziphepheli zezimbabwe lokuthi zingaxotshwa kwele Botswana. Umthethwandaba waziswe ukuthi igqwetha elimele abahlanu bezimbabwe umzana uBonye Jonas uphathekile emzimbeni ebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UJonas ngawucelele iziphepheli bekumele afake phambi komthethwandaba izizathu zokuthi kungani udaba lolu kumele luqhubeke. Udaba lweziphepheli lwaphanye kwasekudlule inyanga ezine ngemva kwesikhathi umthetho othi kumele luphanyewe asom kodwa igqwetha lithi akumelanga kulandelwe lo mthetho ngokuthi iziphepheli zazilinde ukuthi uhulumente weBotswana aqede uhlelo lokubuyisela iziphepheli emuva. Njalo iziphepheli zazinike izatho ngokulobela uhulumente weBotswana ngokuthi kungani zingafisi ukubuyiselwa ekhaya, ngakho bebasalinde impendulo. Abane kwabahlanu laba babekubutho ngakho bathi bangavalelwa entolongweni uma bengabuyela eZimbabwe. Owehlanu wabaleka eZimbabwe ngemva kokuba ethethwe icala lokuhlamukela uhulumente lokufuna ukumgenqula ngemva kokuba uhulumente weBotswana eveze ungachayi indiva isicelo sokuthi beqhubeke behlala kwelelizwe. Abahlanu laba baphanyeka udaba emthethwandaba. Iziphepheli zifisa ukuthi umthethwandaba umise ukuthi zibuyiselwe ekhaya, zenelise ukuthi zihlale lomphakathi kwele Botswana kumbe zivunyelwe ukuthi ziye kwelinye ilizwe lesithathu elingayisilo Botswana kumbe iZimbabwe. Umahluli uLeburu uthi udaba lolu seluzange namhla ka-22 Mpandula lapho ukhangelelwe ukuthi igqwetha uJonas uzabe esesilile. Omunye weziphepheli ongafisanga ukuqanjwa ngegama uthi bakhangelele ukuthi udaba luqhubeke ngemva kokudluliselwa phambili ngolwesibili.
Izolo sithole igqwetha indaba yethu ayisakwanisa ngokungena ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID. So indaba yethu siyidluliselwe phambili kuze kube mhla ka-22 September 2021. Ilabe kuyabe kungolwesithathu. So ayisakwanisa ngokungena izolo ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID.
Ele Botswana beligcine iziphepheli zezimbabwe eziphose zifike inkulungwane. Iningi labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela olwaqhamuka kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka 2008. Kodwa ngemva kophenyo olwenziwa inhlanganiso yeziphepheli e-United Nations High Commission for Refugees, iBotswana yavumelana leZimbabwe ukuthi sekuyisikhathi iziphepheli zonke ziphindele ekhaya. Ele Botswana labika ngonhlolanjanyakenye uthi iziphepheli zonke ezazikade zihlala enkambeni yeDukwi seziphelelwe ngamalungelo okuba iziphepheli, ngakho kuzamele ziphindele. Ixuku lokugcina liphindelelo nyaka sekusele abalihlekana beZimbabwe enkambeni yeDukwi. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders selisebenza lenkampani yeBonik elungisa amakha njengengxenye yemizamo yalo eyokudinga imali. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngesikhathi kusethunwa kusemthethweni isivumelwano seqembu leHighlanders lenkampani yeBonik, isiphathamandla salenkampani uBlessings Marangwanda ukhuthaze abalandeli beqembu leBozo ukuba bathenge amakha ukuze bancede iqembu labo.
Namuhla siyatshela ama-supporters eBozo ukuthi eziBonik sesibile nama-products lawo ukuthi ancedise iHighlanders. Bangathenga ama-products lawo 20% of whatever they have spent. Ayalihamba kuHighlanders.
Awusiko wakuqala ukuba iqembu leHighlanders libambisane lezinye inhlanganiso njengendlela yokuqokelela imali njengoba livele lisebenzisana lamankampani agocela iNyarazo, i-RNL kanye le-Sanctuary Insurance. Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi bazaqhubekela phambili bebambana lezinye inhlanganiso ukuze baqede udubo lwemali ababhekane lalo.
Ngizathanda ukuthi ngikhulume isitsho esijalekileyo emandebeleni ukuthi umfula ugcwaliswa yizifudlana. So thina njengeqembu leHighlanders Football Club sibona lokhu esikwenza namuhla lapha kuzaphathisa kakhulu iqembu ngoba i 20% yemali ezathengiswa ngayo idonezi izabuya kwaHighlanders Football Club.
Inkampani yeBonik yenza amakha anukelelayo afafazwa ngumuntu emzimbeni, amakha okugeza kanye lawo okugcoba, njalo impahla yabo izakube yilophawu lweqembu leHighlanders. Lesi sivumelwano ngesomnyaka owodwa. Iqembu leHighlanders lilahlekelwe lusekelo lwemali ebeliluthola livela kwinkampani yeNet One nyakenye, njalo lokhu kulitshiyelisa esimeni esingamanga kuhle njengoba selingasanelisi ukubhadala abadlali iholo labo. Emavikini ayedlileyo lize lakhupha umbiko licela ukuba labo abayenelisayo balisize ngemali ngoba lona linyela indlela yokuqokelela imali kulezi nsuku. Leli qembu livame ukuthola imali ngokubhadalisa izibukeli nxa zingena enkundleni, kodwa lokhu akweneliseki kulezi nsuku njengoba umdlalo wenguqu ungavunyelwa ukudlalwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Nalapho-ke wadlalwa khona bekungavunyelwa izibukeli enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo nguJoseph Njanji.
Siloqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile mhlangano khona pha Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.